lamhlanje kwezemelika lumnyaka wokhetho abancintisayo umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump bobabili basebenzisa ulwazi lwalezinsuku lobulembu oluthiwa i-artificial intelligence ukuhuga abavoti. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns usiqoqele udaba olulandelayo elilethwelelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kumikhankaso edinga ukuhuga abavoti abaningi abaxhasa abezombusazwe, inhlelo zalolu lwazi olwe-generative artificial intelligence yilo oluzadala umehluko kwezombusazwe. Umnumzana Scott Bwabwa Brennan owethula imbiko eqondisa amanga awethulwa ngabezombusazwe ekolitini le-University of North Carolina uthi,
the models are getting better very rapidly.
Ulwazi lwakhona luguquka ngesiqubu. Kukhanya maviki wonke kule nguquko yalolu lwazi olusungulwayo olutsha.
Lezi nhlelo zilobukhali elizweni jikelele lasezigabeni, kutsho ophathisa kwezombusazwe uBetsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zebulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zebulenjini.
AI has a huge role to play in that campaign.
Inkampani kaHoover iphathisa ibandla le-Democratic Party. Uthi ukufundela lolu lwazi ikulusebenzisa ngendlela eqondileyo.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I
nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zebulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zebulenjini ezilohlonze nxa befuna.
Ngomnyaka ka-2016 umnumzana Trump wasebenzisa inkundla zokuxhumana okungakaze kubonakale. Lezi nkundla zathumela abantu imilayezo elamabizo lemininingwane yabo esebenzisa inkampani yakweleBhilitane eCambridge Analytica eyaqondisa imilayezo ebantwini ibabetha ngamabizo abo lokunye okwenza njengathi bayaziwa. Umnumzana Pratt Parcell nguye owakhokhela lumkhankaso engumqondiso wogatsha lwe-Data and Digital Operations. Inkampani yakhe ethiwa Campaign Nucleus yiyo eqondisa inkundla yobulembu bomkhankaso kaTrump owalomnyaka. UParcell utshele umhlangano othiwa Freedom First Conference ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlelo lwe-artificial intelligence luyenelisa ukubuthelela ulwazi lwabavoti lukhankase imilayezo ngama-email lama-text kulabo abavota bengekho lapho abahlala khona.
In a couple of years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Kuzakwenzakala ukuthi umuntu enelise ukuqhuba umkhankaso kumakhalekhukhwini ethumela imilayezo kusetshenziswa ulwazi lwe-AI.
All built for you.
Akusiyo mikhankaso nje kuphela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-American Press Institute leye-The Associated Press lutshengisa ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini bayisabela ukuthi ulwazi lwe-artificial intelligence luzasetshenziswa ukwethula izindaba ezingaso zeqiniso ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lolo ke bekuludaba olulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lwalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.